Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kumfomfo 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eActus isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Lento besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le ngqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla seAtuz umnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okunenge.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi khuluma kweviki leyo so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyavuka khona isalari yabisikwanisa ukuthenga umentizi yini kumbe kuhamba njani. Njalo futhi osesikuqabanje ukuthi yabona ukuthi sihambe siye buthane emalokuzini ngale ezindaweni sele kuza khanye ngani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esiyabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza nakusazisa abakhulu bemahofisi ukuthi babonisise bakhangise labo ukuthi vele indibo zikatitsha seziphambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya sasikukhangele sisile khonapho sathi ukuya emgwaqweni liyabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje esitridini wakusuyathengisa kungatshengiseli uyakhona ukubuza ukuthi uyangaphi namhlanje. So vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sabasibamba bakuvalele zense besenza into yabo abayifunayo. So wesithethefu ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngendlela esilalelo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngaye singahamba siphakamisa amaflaga lasezisinda silambile sinendlalenzi. So sesizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase inuza every day every time sangenzelwa kathi ezivele ukuthi ayisekho anjeyabona thina savele sakhuluma kuqala laphana sisahluphana lako umtuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njena sivele isi-rating only isi-rating ekhalenda i-salary yethu ngendani ngama-US andapha because into sivela kithi anjeyabona bona basivalavala sithi esamakhushini siyakhushina siyakhona but the cushion is not doing anything. Amafandeni bafazikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphendula imuli ngapha ingapha e-town wena ungala abantwana awukhwanisa ukuthi bayadlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni olungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sakwanisi yawa vele inokuzeka our families kanye sezikulokuza sezixega infact anjeyabona because we are still bound to live 90 days away from our families ungatuphenduke khonapha phakathi kwelokuza akula into yakhwanisa ukuyenza akula mali zakhwanisa ama makhithi akhona athini abe mazivi kukunzine bantwini. Ela kusasa nje kuphele ukuthi kusasa sikwanise ukubutaniswa nje ukuthi sibuthele lapha njengabantu abasebenzayo ukuthi lathi sizokhanya ukuthi silani kusasa. Akusekho abantu uduko olukhulu lolu kwathi siyaluphala. Khonapho kumele kuzophuma emsebenzini nge-65 years konke kungezo.
Intengo yempahla ke iliphethe njani le yamabhasi?
Intengo yempahla. Bona abantu bayabe sithi irethi likhwelile. Impahla zethu kuhamba sethatha ngaphandle kwelizwe. But isalary yethu yalethe don't have justice. So impahla zethu kathesi ivini ezenzelezo ezemkambo lezi ezithengiswayo lezi abazithi ngezisiphilele lezi. Asisakwanzi because zishiphesi last time when I checked. Izolo bengikhanyela lami i-trouse lami nensi lidabukile ndisanda yakunolunye ekhanyela thole i-$60. Anjabona? And i-$60 yankona ukuziphume manje. Iyabe funa ibhondi futhi i-RT debt yankona iyabe ikuma $80, $90. So it's very difficult now to dress up properly. Ube sivalashi dressing as a teacher ume phambi kwabantwana sibili. Akusela amatshe amaningi wakhangela izicathulo sebethungisa amabhanti kanye seqamuka. Anjengehembe lezi ukhonga ukuthi ungathungwa nje khonokho ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile. So ingazisahlangani.
Umnumzana Mduduzi Jubane ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esegokwe. Sokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abaningi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento, ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eHosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu-19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka-8 August akade bekho bevalele ngamatshala wona lawa awe immigration. Mathi siye enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho, ingavumelani nakho ukuthi bakhushwe, ingafuni ukuthi i-apply umthetho. Ngumthetho okhona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khulule. Kodwa namhlanje siphume enkantolo enkulu lapho sesithole khona i-order ehambe yafike yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vele akhushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzen naseJohannesburg akade beboshwe bagcina okungekho emthethweni ngamaphoyisa. Okusho ukuthi kuyinto le esingayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe ukufanele ukuthi ngabiyenzakala. So basahlasele namanje njengoba sikhuluma nje.
Kodwa ezitaladeni lapho lasemavinkilini le ndawo ezazihlaselwa kunjani khona?
No, ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu. Okuyikhona lokhu futhi njalo ukuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banenzondo enkulu kangaka leyo ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi balisa abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo. Kungenxa yani le nto yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu ukuthi iyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi. Kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku African diaspora lento besishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi lengxabano siyibona sibona ngathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu lengqondo, and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nalengxabano. Ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo, abantu baziphila nje ngokufana. Yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho abatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula. Kodwa ingxabano le besiyibona ukushikwa nokushaya abantu kuthule nje akunalutho.
Khona emahostel lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela, kumi njani?
Khona nakhona emahostel kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile enzakalayo. Sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade oqala ukuzula namhlanje osuka kubona lapha abachayela ama truck lawa ama long distance uthithi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhlaka 15 ngo 19 ngakumbuli kahle bazokana futhi babuyele bayedoleka baxoshe abantu o driver bangaphandi labokuza into esiyaziyo kakhulu kazi ngeyokuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge-ATDF iyinhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela obelukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina besibhekelela ukuthi abantu abayibona abangemva kwale ngabantu bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabophile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabosi sonke ahambe ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshe.
Umnumzana Vusi Moses Banda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhla ka-12 ngenyanga ezayo kuye phela mhla ka-15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu-PF kobulawayo ngesonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya opindi laphana esekubandeni tebhe. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana kwamoya kwepindini entepe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana. Mina nje okungihlukumezayo nje indaba yenaleyi esizwayo ukuthi-ke umanje ngobade kufaka ama-intake la for amanesi ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangayisibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelelo omuhle kakhulu. Engicabanga ukuthi kube iyabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebe sebeyafaka abantu abakhulumayo ukuze sibekwazi nokuthi bencedise abantu, ayisibo bonke abantu abazosi ulimi lwesishona. Otherwise bona engathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungelo lathi singabantu babamthakazi.
Ngibonani basakazi abahle ohlethela izindaba ezimqoko. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnangagwe yakhe ephumule kancane. Ungenelayo uchamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bantu indlala, amanzi, isifo yakusela. Hayi hayi kunzima badala ubaba lokhu akhe zama ukuhlala phansi. Uyatshonela ukuhambe siyalelale kade imali leyo uyithola ngaphi.
Jani Studio 7 nabalaleli igama lami ngukabadela Ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazoqhatshwa laba abakhona laba angathi basabhekwa kahle. Nankho-ke manje sokuqala sosiba indaba enye futhi yokuthi obulawayo sosiba la madoktazi kumbe onesi laba sebezovela kwezinye indawo bevela like emashoneni ekodapa kobulawayo bekhona. Why vele besenza njalo? Because baphezu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho kithi kuphuthuke lutho, abakithi behlale behlupheke even endaweni yabo. Ubulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo. Bafana le ma-ofisini ezithupheni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kumanje igama lomntana wami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu owayembhalela igama wayengowesishoneni. Elinye lomna wami olandelwe kwesi-4 lajintshwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshonele. I-last born yangithi engumfana yajintshwa futhi igama lo-ke watshintshwa isibongo. Instead of Ncube bazibhalela uDube. Kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9 yena uyedwa wakoDube yini naleyo ngenxa yokuthi kugcwele bona abantu beshonele. Kade sugogo uma engafike ekhuluma laphana esibhedlela ethi ugula sosuka ngeke amuzwele umuntu wangkhona ngoba vele abasazi isiNdebele abasifundi vele. Izani uso ayi labantu bakithi bavotela wenizani wangazodwa amakhanda kanjani.
Zali isimo sibi kakhulu kazi sibili kakhulu. Ngicela lidlulisele umlayezo lo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi kusiyaphela amaviki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa kulamapolisa awe anti-corruption asebophe amazimra angu-4. Ngikhuluma nje namhlanje nje so bayaqhuqa. Injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho until further notice kayikho injwayelo. Abazi indlela yemayitengwe abatshele amabhodi babo abangobomalayitsha, izihlobo zabo ezingobomalayitsha bahambe bayaziphumela emayitengwe bahambele impahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. So kusinzimele kakhulu. Kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please olomfo wabo olodadu wabo olani ofuna ukuthumela akake aqale ame mbijana o anike umuntu ozoyaphuma ngemayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kuStudio 7, siyabonga ithubeli sipha lona. Ngigama lami uAdolf Shaba. Mina into engifisa ukukhuluma ngayo, ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka every day, kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Nayazibuza ukuthi ugovernment wakithi ufisela abantu bezibambe impilo enjani. From ama-civil servant kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo, ngiyazibuza njalo nalaba ababefake ithemba labo kumnankakwa vele ukuthi uzojintsha isimo, ukuthi babevele becabangani ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayecabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele beseza ngayo kudala. Ngabayahamba la amakhehla la wonke ephume ngoba vele indlela abacabanga ngayo, indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Sanibonani ku-America, i-Voice of America. Sibonge, siyabonga njalo ukuthi nisinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina ngidlo. Kudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi akulanti khona abantu bahamba begcwala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona la belungu la mawula wone khona lungisa lapha, mawuyenza wrong yenza right. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu kuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho ngoba sinazi into zokulima. Khona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer, abantu abalamali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beyokuthi e-Europe. So into enjani naleyo? Sekungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya, that instead okuthi nje babuyisa abelungu kusetshenzwa kube right. Plus umnankagwa vele akula mbuso wabo umnankagwa. Umnankagwa ngamasosha laba bahambe beyohlala kuma-barracks babe ngamakhomanda lapha. Kufunakala upresident ozolungisa ilizwe. Ayikhona umuntu ozokhomanda njengamanje. Nje uyabona indlela ayenza ngayo, uyakhomanda lo muntu, akabonisani nabantu.
Boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazatho osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abalobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa bebesebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba akabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademocrats baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayihlala ekhuluma kuhle ngabo opresident ababi oPutin bonke laba beNorth Korea, Philippines. Uyabona ama despots vele abantu nje abalombuso ocuku uyabona ngoba nxathe ku constitutional crisis enje akusachiya nanga kakhulu le yakithi eZimbabwe. IZimbabwe anti yabona izana uPF tine yasingenisa ku constitutional crisis for the past 40 years ingalandela isisekelo selizwe. So konke lokho esesikubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyaka sibili esijenge futhi iAmerica layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi iyo ebeyiproponent of i-democracy efuna ukuthi khona abahamba beyithumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sibili ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade beletha imali ngudlu lapha abantu laba babotshiwe ababili njengoba kade sisho Nkomo ngabantu abangamakhurukhu sibili and abama-Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizosponsor inyakanyaka yama-Republicans enaleyi. Kubi kakhulu ndoda, oTrump baphambanisile kakhulu yikho bezama ukuthi beyifihlafihle indaba yabo leyi abafuni ukuthi khona abantu bebuye kuCongress lapha bezobuzwa imibuzo uyabona. So kubi ndoda, kubi kakhulu.
Igqwetha likaTrump uGiuliani yena njengoba laba kungabangani bakhe bebesebenza bonke ngabanjwa licala la yena.
akakhulu sibili phela nomzana Nkomo uyabona uJuliani hanti yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguJuliani vele bezivela kuyuTrump zisiya kuJuliani uJuliani sebenza laba njani abadala laba babili laba sebebotshwe FBI so izinto zonke lezi bezivele ezinjani zivela phezulu siya kuJuliani zisiya khonale so uJuliani khathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa khathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets bekuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ikubaleka sibili ukuphuma sibili jumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjele phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot dabuyayangisa kakhulu ukuzama sibili oTrump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanjwa sebebanjiwe sibili oTrump sebezama nje ukuthi bephume kufihla fihle ngapha la ngapha la ngapha but sokuphume kuzidubukela khona kodwa uyabona lama whistleblower kathe sephume kuba manengi abantu labo sebephume kuyange ukuthi how kambe shizwe into sesegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathe ngoba ungakhangela kathe abantu abafuna ukuthi khona uTrump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwelemelika kodwa udabuka esilobela
Bandinolila, bandinoseka, mwali banami, gati lumbizeni.
Chamo yo esiqibela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and amfuni mntu ophikisana lami kulokho siziqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAtuz isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo khonona ngeholo eliphansi So kuqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othi balakho ukuhlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-half past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khona pa ku Studio 7 na kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhle libe lempela viki elichukela.